tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso
yebo yeyemasole ngoba ba incapacitated but hayi lesuka labo ukuthi ngaba bayenze ukukhona singabantu abathwakele isikolo sinasikolo kunabantu abantu bafunde bayephambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irani yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongatshi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edale lephalamende kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano, kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edale lephalamende unkosikazi Stars Mate. Ngakho-ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili, njalo sebebizelwe amapholisa. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli wemthakazi Republic Party, ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenga ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22. Sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irali yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Bathi masizadubani.
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowu naye ule mhlangano yakhe khonapho ecrossizenga eduze lapho esasenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Isimanga ukuthi date ka-23 layo uStars kwakuthiwa ufakile ecrossizenga namhla ka-24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulo mthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbe lerali liyatshela amapholisa kusasele 7 days. Okuyikho-ke uchairman wethematheweleni North uMfulongatshi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmithwa amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani, and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mfulongatshi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmit amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi kanyela ngelinje kulozibani osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likriyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawukhiyile umhlangano asikabasamthini nti umfula ongasho impofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Gumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basibe sinyenza imhlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili i-main power yama-truck angu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka kobulawayo ebephethe Fairbridge police anti-riot lalawa abasuke ekhwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela isingijeni to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklear. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke mhlonishwa Jamathi?
So ukucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolwesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ecrosses engangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba nomhlangano wabo njalo anginyeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona. As long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngitho clearance ukuthi kambe khona phengiya khona akukho omunye secelile futhi ukwenza konapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina ngi MP wenkayi, I'm a sitting member of parliament enkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibone abantu.
Lapha mamathe uthi kulentathele izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa.
Angifuni khonokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonokho umabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF ummeli wenkayi South edalele eParliamente. Ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqhakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele ipinga North edale leparlamente uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwetuse abakubandla leZANU PF uthi kuqonde nta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyake sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention yabo ukuthi leyo nto bengani sebeyikhohliwe ukuthi kumi njani. Layo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena kwakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ungambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngaye obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaliphathanga kuhle abantu. So ungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo kuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula. Ngakho-ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuyanga obuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapha abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisa njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izindaba egcekeni zababuye kuhlalisane phansi yikho phela ukubumba kwelozini kwe-platform okuyayi-Poland lapho kadona wonke umuntu ozizwa kuphathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo kodwa babona sebegade indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisela khona okude ngisebenzele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kwelezimbabweni. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okuthi noma wena uthi uhamba nje yabe usufiyakhombisa umuntu waveleswa ukukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amanangandlulileyo na kuke kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube le-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline yama-mega deal but on the ground there's nothing.
Uchuma uthi uMnangagwa kwenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuluma so upresident njengoba nibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York akwenzi nje ngokukhuluma nolo kuyahlana nabantu kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela ezimbabwe athi hhayi iyahambeka ukuyayi-investela ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka ngoba ukuthi umuntu afake imali-ke ayi-investele lapha ezimbabwe uyabe sibona igaranti yokuthi kona ugeti iyatholakala amanzi ayatholakala imigwaqo amametric emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle kokeku-right yikho ukuthi umuntu azichaba ukuthi hayi sengahamba ke ngiyofaka imali yari lapha akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezo zingenzeki. Pho-ke ungakhangela upresident wethu ubhiji wenza khonoku ewangingali townsession sikubulile i-6-7 yalungiswa siyabona ugwayishangani idamu lelana sota yi-lake kae nayo siseduze ukuthola amanzi asengabuya lapha kobulawayo ngoba vele bulawayo yiyathi i-industrial hub ye-Zimbabwe sokonke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investa kumbe nguphi akhwabithe afishe ukuthi abuye azoinvesta ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqijwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lo msakazo we-Studio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa. Amapholisa eMakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa osokuvamile khathi se-South Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame, nxa abantu bebanjiwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo, babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi siyengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso we-South Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye, njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni.
Yes.
Okwesibili,
yes. So nxa sikhangela kokukhonoko Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho khonoko.
Bakhona bayonayo, abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esikusemakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabo emgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona balutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga. Kodwa lokho akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayikele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sister Hendrina Chitama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha ababe bedlalolu dubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
They range from brain damage, growth problems, they may be physical disease.
Balako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilo kahle ziningi kakhulu njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kule inhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizi.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemsebenzi yabo abayiphathayo yokusiphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebanengi kakhulu abanathayo utshwala ngoba inengi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala babezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko enabantu abanabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eFederation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozeu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela iAmalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, iEducators Union of Zimbabwe, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe kanye lePEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhla ka-26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-Athuzu umnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Namanga kahulumende, uhulumende mihla lamalanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uza athuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Thapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ongumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-Grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ba striker hayi asingeke size kahle shem ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write behambe isikolo, so all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathi sebemiswa yilokhu hayi. And about sakhona yebo yes basole ngoba ba-incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenzela ukuguma siye abantu bethu babuyele isikolo thina sifuna ukuthi funa abantu bethu bafunde baye phambili. Kolo ukuthi abantwana baqala ukuhlala futhi phansi asingeke shuwa phela hhayi akusiphathi kahle okwezinto okufana okunjalo.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso kaGrade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga ekukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukanizihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ivandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinjwe ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisita sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Lelilalele indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America sise Washington DC kwele Melika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.